Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mphakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 26 lwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokusesatshelwa ukuthi ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulakho ukulumatha ezikolo kulandela ukubanjwa leli gciwane okwenziwe abantwana bezikolo ezintathu.
Abantwana abaningi babuye baba positive khona phana kuhlupho olukhulu lona lona.
Umeya wedolobho leHarare olilunga le-MGC Alliance umnumzana Jacob Mafume ubotshiwe izolo esetheswa icala lokusebenzisa isikhundla ukwenza inkohlakalo.
Sokusobala ukuthi iZANU-PF administration iphezu komlando wokudiliza ibandla labantu.
Kwezemelika uZulu ukhuthazwa ukuthi angazamema izihlobo labangane ezindlini njengalokhu okuyandiswe ukwenziwa ngabaningi ngekhefu lalamhlanje ele Thanksgiving ngenxa yegciwane le-coronavirus.
Kukhanya ngathi kuzaba njalo sibili lami ngiyesaba ngikhonapha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sesatshelwa ukuthi ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulakho ukulumatha ezikolo kulandela ukubanjwa leli gciwane okwenziwe abantwana bezikolo ezintathu. Lokhu kwenzakala ugatsha lwezempilakahle lusithi kulabantu abalikhulu letshumi abatholakale bele gciwane le-coronavirus elizweni izolo. Njengenhlala yenza koBulawayo kube labangamatshumi amahlanu lantathu. Kulandela isigaba seMathebeleland South esibe labangamachumi amabili la isithiyagalombili. Isikolo seJohn Talak eNtabazinduna esigabeni seMathebeleland North yiso esaqala ukuvalwa ngeviki edluleyo ngemva kokuba abantwana bedlula ikhulu lamachumi amahlanu kunye lezisebenzi zalesi sikolo zitholakele zilegciwane le-coronavirus. Kuthi kuyona le iviki isikolo seChinoyi eMashonaland West laso salandela sokutholakale abantwana abalichumi belegciwane kunye lezisebenzi zesikolo. Kuthi esigabeni seMathebeleland South isikolo seMatopo High School laso sivaliwe sokubanjwe igciwane le-coronavirus ebantwaneni abalichumi lezisebenzi ezimbili. Sixoxe lomongameli wenhlanganiso yamatitshala iZimta umnumzana Richard Kundane ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngobhubhane lolu osoluhlasele izikolo.
Udaba lwe-COVID-19 sobumemetheke kakhulu ezikolo lapha amalanga lawa adlulileyo. Yebo, sicala ukuza ukuthi kule sikolo esikhulu eseduze lakoBulawayo esithiwa iJohn Talak abantwana abaningi babuye baba positive khona phana kuhlupho olukhulu lona lona. Namhlanje sivuka nje sizukuthi eChinoyi High School asisikolo vele sesiyavalwa ngenxa yokuthi abantwana abaningi labo babuye baba positive lomkhuhlane we-COVID-19. Lolu uhlupho luhlupho oluzahlupha izikolo zonke elizweni lonke ngoba nxa sikhangile thina iMinistry of Primary le-Secondary laphana bebethembise ukuthi bayabe sebelungise yonke into ukwenzela ukuthi ama-standard operating procedures abakhuluma ngesikhiwa ukuthi umthetho wonke ofunakala izinto zonke ezifunakalayo ukuthi zibe khona esikolo zizabe sezilungisiwe isikolo zingakavuli. Kodwa khathesi siyabona ukuthi umnyaka ususiyaphela vele. Lama examinations ezimsekuseqalisa njalo izikolo eziningi zingelamanzi, abantwana abanengi bengakwanisi ukuthi bathola ama sanitize khona ukuthi batestwe ukuthi ba positive yini. Yonke into leyo ekukhulunywa ngayo kayikho. Ama thermometers kwezinye indawo eziningi kakhulu. So into eqhakathekileyo lapha kumele ukuthi uhulumende avale izikolo zonke eziyehlulekileyo ukuthi zilungiselele ukuthi abantwana lababalisi bafunde kuhle esikolo ngenxa yokuthi kazikho izinto ezifunakalayo ukuthi sivimbele umkhuhlane we-COVID-19.
Siphenduke njalo kudaba lweholo. Manje kuyini eselikwenza njengenhlanganiso ngodaba lona lolu olweholo? Liyabuyela yini kumqashi kuyakhulumisana naye kumbe akhona amanyathelo lizathatha afanalo ukutshengisela?
Siqondane ngendaba eyemali eyoholo eyababalisi. Yebo, liqinisa ukuthi kuliviki edlulileyo imali eyengeziweyo itholakele muzwa payday ifika. Kodwa ababalisi abaningi lathi siyabona ukuthi imali leyana kayisathatha ngamalanga, iphele khonapho khonapho. Abanye bathenga ama-uniform kuphela imali yaphela. Abanye bagade amabhasi balungiselele ukuthi bagade babuyele ezikolo endaweni ezikhatshana, bathenga nje okulutshwane imali yaphela. Okutsho khona ukuthi imali eyengeziweyo kayikwananga. Okutsho ke ukuthi into kade vele sikhuluma ngayo e-incapacitation kayiphelanga. Ababalisi ye bayawufuna umsebenzi kakhulu, abaningi bazamile sibili ukuthi babuyele ezikolo. Kodwa uhlupho khonapho yikuthi imali ukuthi iqede inyanga, imali kayisakwanisi ukuthi iqede inyanga. Okukhona ke khathesi ukuthi sesiqondane ngendaba e-budget ebuyayo. Ekupheleni kweminyaka i-budget bayayilungisa. Sikhuthaza uhulumende lapho ukuthi nxa sebelungisa i-budget yabo kabaqondane lokuthi imali eseleyo, ngoba i-demand yethu, imali efunakala nababalisi kayitshintshanga. Sibe silokho sikhuluma ngama 520 lama 540. So khathesi sibona ukuthi kuhafu khona imali leyana kayisafikanga kuhle. So imali eseleyo ukuthi sifike khona phana ku 520-540 kumele ukuthi ilungiswe ibe khona ku budget ebuyayo. Hayi, kayisikho ukuthi kumele ukuthi sikhulume indaba le siphethe induku lemkhonto. Lathi nxa sisebenzisa indaba abathi yi-good faith ku-collective bargaining, kuyabe kusitsho khona ukuthi sike silethe induku zethu phansi sikhulume indaba le. Uhulumende akubone sibili ukuthi ababalisi balo hlupho kumele ukuthi baphathiswe.
Umnumzana Richard Gundane ngumongameli wenhlanganiso yamatitshala i-ZIMTA ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGweru. Leharare olilunga le MDC Alliance umnumzana Jacob Mafume ubotshiwe izolo esethethwa icala lokusebenzisa isikhundla ukwenza inkohlakalo kumbe criminal abuse of office ngesilungu. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi igqwetha likaMafume umnumzana Tondera Ibhatasara uveze ukuba uMafume ubotshelwe udaba oluphathelane lokuthengiswa kwezitanda zokwakha izindlu emzini weWestley ekuqaleni komnyaka. UMafume engakakhethwa ukuba ngumeya, okulicala eselibotshelwe amanye amakhansila amaningi e-MDC Alliance eHarare laseChitungwiza. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi uzaveza okuningi ngalolu daba lamhlanje. Ibandla le-MDC Alliance lisole kakhulu ukubotshwa kwaMafume, lisithi kuveza sobala ukuhlukuluzwa kwamalunga alo nguhulumende. UMafume wanqoba ilunga lebandla le-MDCT elalisekelwa libandla le-ZANU-PF kukhetho lokuba ngumeya ukhangelelwe umiswa imthethwandaba lamhlanje. Untungameli inkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sokusobala ukuthi iZanu PF administration iphezu komlando wokudiliza ibandla labantu. Siyakubona konke lokho okukhulunywayo ngokubazelana izinto nje eziyize, kodwa ke asikabile iqiniso ukuthi umeya umaphumi bambopheleni, kodwa sibona ngani ikuhlukumeza umeya ngoba wawina ama elections e-council bona bengazimiselanga. Abazalwana lama members lozulu lingahlupheki ngoba konke lokhu siyakwazi kwakusenzakala ngesikhathi sika Smith, kwenzekala ngesikhathi sika Mgabi. Baningi abantu ababulawayo ngo-2002, almost 2000 bebulawa ngenxa yokuthi MDC ayisiwina ama elections. Kwabuya u-2008 iningi yabantu yabulawa futhi. Yikho ke thina esifuna umbuso wabantu akusithusi, siyakwazi ukuthi uhambo lwedemokrasi lubuhlungu, ayisiyo splinter race, yi-marathon. Bazama ukukwenzela ukuthi abantu abaningi besabe babe le-apathy, banyomuke or ba-resigne ku-active political participation ngenxa yokuthi baza kuthi kuyafiwa kulo hlupho.
Bakhona abathi amakhansili akhokhelwa libandla leno akhohlakele ngoba sesike sabona kubotshwa amakhansila eHarare, amakhansila eChitungwiza, kanti la makhansila akobulawayo lawo abikwa ecutshungulwa nguhulumende. Lithini ngalokho?
Kuliqiniso ukuthi amakhansila zonke elizweni jikelela e-MDC vele bafuna ukuwaxotha. Bafuna ukuwaxotha belandela izinqumo zikamonzula lokhuphe noma belandela ezezanu phezu ze-corruption. Thina sithi bangaxotha babophe bethathe impahla zethu, kodwa phela abantu abasazi bathatha inhliziyo zabo. Azisela headquarters, azisela mali, kodwa siyajabula ngoba khonoku abakwenzayo abantu sebesithanda kakhulu, sesikhwele sange 52%. Yikho ke ungaze uhambe ngaphi, mbe emaripati, mbe Rushinga, mbe emadlambozi, mbe Plumtree, mbe Jocholo, hayi i-MDC chethechethe, i-MDC kuphela. Yikho ke bangasithathela konke ngaphandle kwempilo, kodwa uma sisaphila ibandla le-MDC alisoze libhidliswe mahlayana ngabantu abangalambeko.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekwabulawayo. Le yi-Studio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi kulabotshekesha abangamachumi amathathu abadilikelwe ngumgodi lapho kade besemba igolide bavalelwa phakathi eBindura. Unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokuxhumana iTwitter esithi kulabotshekesha abayisithupha abahlengiweyo lisiyatshona elayizolo. phephandaba leChronicle lithi ukucithwa kwamandla kaGetsi kulandela ukutshaywa ngombane okwenziwe isitishi esigaya amandla la eRichmond kuzaqhubeka kuze kwedlule impelasonto. Indawo ezilodubo lolu ngezigoqela amalokithi athi eNtumbane, Cowdrey Park, leMachobane, lezinye indawo zeMahatula North, Woodville, leNorwood. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Hello, linjani balaleli labasakazi beStudio 7. Mina ngikhulumayo ngoMemory Nyathi waseGwanda South endaweni yaseKashukuzulu esigodini esiminyama. Ngithanda ukuphendula ubaba uMagaleli ukuthi hayi baba uMagaleli MDCT ayidli lezana. Baba uMagaleli ungabokhuluma into ongayaziyo. Xa ukhampenela iphatha kukhampenela kahle nokuthi kukhampena ukhuluma into angayisiyo ubaba uMagaleli. Ngiyabonga. Ngithi phambili phambili ngo-TK, ngithi phambili phambili ngo-Thokozani Khulu. Silawe mama, silawe Thuku, silawe makhulu. Singabalaleli bonke laba bathawula abantu, ngamanga, ngamanga Thuku, ngamanga, ngamanga mama, ngamanga sisi.
Hello, hello, balaleli labasakazi bakaStudio 7. Linjani lonke? Ngicela ukubuza ubaba uBhebhu ukuthi kanti wenzani baba uBhebhu udilize MDCT. Uzama ukwenzani Bhebhu? Ungabo udilizela ibandla Bhebhu. Nxa wethu uthengiwe Bhebhu, sele imali kaChamisa. Hambe emnike uChamisa imali yakhe leyokuthenga ngayo. Hambe emnike ibhondi lakhe yeke usidilizele iphatho na Bhebhu.
Sanibonani, sanibonani. Ah, ukhetho lomelika manje uDonald Trump ubhekile ukuthi kunomkhuhlane lo iCovid. I-pandemic le khona, so uDonald Trump uyabona ukuthi loba bongenile manje uBiden uzobuya eyiqhuba kahle ngoba yena yamhlula. So enye into ubanjwa nje zinhloni ukuthi abantu baseMelika bazobona ukuthi ubengabusi kahle, futhi bazobona ukuthi indlela ubeqhuba ngayo akusiyiyo efanele ukuthi iqhutshwe ngupresident. So mina ngithi khona abantu Melika mababekezele, hayi ngomnyaka ozokuzogcotshwa ngoJanuwari lobaba ilizwe likhululeke ngoba uDonald Trump babusa bebheke ezinye izinto zabo ukuthi bafuna ukuthi bazuze ezinye izinto. So ngabe funa ukuzuza ezinye izinto yiko besilwa laluba.
Ah, mina ngibona ngazami uTrump wenza kahle. UTrump wenza kahle, mina ngisupport uTrump, ngento ayenza uyenza kahle kakhulu. Noma ngabe idemokhrasi ayikuvume kodwa uTrump wenza kahle. Kuvote vele kune coronavirus, uBiden ungakhampela ngecorona, hayi kokuthi abantu bayamthanda, abantu be-America mbona ukuthi bamvotele ngoba bemthanda. Ukhampele kakhulu ngecoronavirus ukuthi yena uzenza ngcono ngecoronavirus, kanti akulalutho. Kube izinto ziyahamba kahle nje uTrump abuyisele futhi esikhundleni sakhe. Ngoba uyabonisa ukuthi amavoti ahambanga kahle indawo eziningi. Waqala abantu ukuvota mhlaka 1 October until mhlaka 3 November. Ayikho into enjalo, ayikho into right. Kusho ukuthi abantu bavota bephindaphinda. Na ngendlela yami, ngendlela engiyibona ngayo, hayi uTrump angaqhubeka esemsebenzini until 2024. Angaqhubeka uDonald Trump ehleli, aqhubeke busa. Kuze ilungisise indaba yecorona izophela, kaqhubeke sekwenza. Trump wawina ama-email vote yovela ngayisiwo ngekho right, kuza kubonakala kwazakali kodwa abantu babevota bephindaphinda. Njengoba namhlanje kuzakala kuthiwa uBiden sefikise amavoti 80 million, uTrump 73 million. Bonke laba bantu bonke ungakaze kuvota abantu abangaka, angiyiboni mina kuyinto esebenzayo le. UTrump ngoyomuntu owinileyo.
Nivukile njani izwi lokandaba lona ukhulumayo ngubaba Moyo lapha eSouth Africa? Ngithanda ukuphawula ngendaba yasemakhethu aseAmerica, the way izinto zikhamba ngakhona ziyakhombisa ukuthi awa akuhambanga, akuhambi kuhle lapho. Mina ubaba uTrump ngiyamusekela kakhulu ngendlela akhuluma ngayo. Uyakhombisa vele ukuthi izinto azikhulumayo azibhala ku-social media, kuma-Facebook, ku-Twitter, nakuphi nakuphi akhulumayo ukuthi awa amakhethu lawa vele bamunjonjele kuqiniso leyo asijameni sibone singathi siyabona vele abantu aningi ama radio onge na phasi mazombe nabanye abo mungameli bayenza masinya ukuthokoza uJoe Biden zomuthi congratulations singazi ukuthi izinto lezi zokhamba njani ngendaba yokuthi masibona uPresident Donald Trump yena athi yena akanqothwa ekhethweni bamunjonjile so kuyakhombisa ukuthi sizazobona ezinye izinto eziningi lapha eAmerica sizazobona umbango omkhulu nothi umncane sazi ukuthi abantu aningi bathi awa eAmerica kune democracy njenga nje kuyakhombisa vele ukuthi ukuwala kaPresident Donald Trump kuyakhombisa vele ikhetho leli line something into ingakakhambiswanga kuhle so asilinde singasheshi ukubethela izandla ezinye izinto ngenxa yokuthi kusasa kungakhona ukutshentsha ezinye izinto so asijameni sibone ukuthi umbango lo uzokuphelela kuphi sinothemba lokuthi yena uba Trump lo unezinye izinto azoziveza phambilini singajaji masinya ngiyathokoza Zulukandaba
angiboni ukuthi into eyenziwa nguDonald Trump ala mavoti uselungisele umgabe into yeZimbabwe into embi kangaka eyangisa iAmerika ngithemba iAmerika izathatha inyathelo lokubana yesule ibizelayo ngokubopha uTrump ngoba uTrump utshengise ungcolise idemocracy eAmerica ngosika esimangalisayo ekopa izinto zeAfrica ezibolileyo thina besikhangelela ukuthi sizakopa into enhle kubo-America idemocracy so lidemocracy esikhona eAmerica sayazi ukuthi uTrump uyithethe ngaphi ngobudlala bobani kumbuze sidla lezigebenga zenizo zakithi eZimbabwe ezithi zona nxa zidliwe kaziphume embusweni yibuchapha kakhulu obenziwe nguTrump esikhangelela ukuthi iWhite House izahlambulula ibizelayo ngokubopha isigangi lesi esithi sidliwe kamhlophe sale kuphuma sihlupha abantu sitshela abantu ukuthi baxokozelene sazi ukuthi udliwe sibili okusemthethweni nguPresident bani wokuqala eAmerika owenza ubuchapha obungaka azafanele umgangi labanye abantu beZimbabwe khonapha ababusayo abangafuni ukulungile bakithi size ukudizwa ngidabuka kakhulu nxa ngisizwa abantu besibathembile ukuthi sikopa kibo sesikopa inhlamba yehlamba lenziwe nguTrump kudemokhrasi yeAmerika ngu-okhe okhulumayo igama ngu-okhe okhulumayo ngiyabonga balasebabasakazi sithanda ukubana ukhetho olweZimbabwe ngibonga ubhedeni ukuthula kwakhe lokwenza kwakhe kungani angabusa kuhle adlelane kuhle lamazwi ayiyangisele inyoka ebesifuna ukungena endlini ye-America siyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp inombolo ezithi +1 202 465 0318 Isikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump usekhulule ejele owayengumcebisi wakhe uMichael Flynn njalo owayesiphathamandla somkhankaso wakhe wabotshwa ekuqaleni komnyaka eseseswa icala lokuqambela abezomthetho amanga. Abasakhulayo bedolobho leMaikadra bencedisana lebutho le-Ethiopia lamapholisa babikwa bebulele abantu abedlula amakhulu ayisithupha ekuqaleni kwenyanga esigabeni seTigray. Kulabantu abayi-92 abagalule ngemva kokugenguka komkhumbi obuthwele abantu abangama-35 bevela iminyakatho yezwekazi le-Afrika belubhekise ezihlengeni zeCanary. Esikhangele sivela ngapha kweleMelika. Umzulu weleMelika ukhuthazwa ukuthi angazamema izihlobo labangane ezindlini njengalokhu okuyandise ukwenziwa ngabaningi ngekhefu lalamhlanje ele-Thanksgiving ngenxa yegciwane le-coronavirus. Lamuhla likhefu abanye abaliqakathekisa ukwedlula ikhisimusi ngapha kweleMelika. Lapho kuhlanganwa khona abangane lezihlobo besidla ingalukuni lokunye ukudla bejabula.
Sikhuluma nje ugatsha lwezindizamchina lubike ukuba inani labagade indizamchina kuyona le iviki liqanise kakhulu. Ezinye ingcwethi zithi leli kefu lizadala umonakalo omkhulu ngoba abantu bezahlangana ngesikhathi ilizwe leMelika lisiba labantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 abafa ngelanga linye bebulawa yiCOVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Rafael Mthombeni.
Hayi baba Gandhi, ngibona sibila ngathi kuliqiniso ukuthi kuzaba lokuthelelwana kwegcikwane leli kakhulu kulona leli kefu ngoba abantu bahlala endaweni ezehlukeneyo njalo bebehlukene okwesikhathi eside. Azilijina abantwana besikolo bakhona lezikolo bavalile ngekhefu lona leli, bangabantu abahlala labanye abaphithizelayo khonale. Kukhanya ngathi kuzaba njalo sibila minyesaba ngikhonapho lathi bekumele ukuthi ngabe siyahlangana lapha njengemuli, kodwa-ke akuqedakali kumbe siyahlangana kumbe asihlangani. Kodwa-ke ngikubonayo ukuthi laba amanye ama-extended family members esijayele ukuhlangana, hhayi sihle savumelana ukuthi hhayi lo nyaka hhayi yiloo lalowo emzini wakhe khona lapho abukele i-football esemzini wakhe, sizabe sithintana ngocingo kuphela. Yikho-ke ngibona ngathi kuliqiniso sibili ngoba umkhuhlane lo khathesi ngesikhathi somqando lo uphakeme kakhulu, uphakeme kakhulu.
Wona umumo unjani khona ngapho eTexas nxa sikhangele igciwane lonele le-coronavirus?
Ngapha eTexas uphezulu kakhulu, uphezulu ngoba thina i-state esesanelisile ukuthi sitshaye i-1 million sisodwa sincedisa umhlaba wonke lo wase-America. Yikho-ke eTexas igcikwane liphezulu kakhulu kakhulu sibini, ngoba kubangelwa ukuthi njengoba sasike saxoxa kudala khona le nge-wave yokuqala leyana ukuthi lapha eTexas abazange bavale u-governor wakhona kazange avale i-state lesi, abantu baqhubeka kusetshenzwa kulokhu nje kungathi kuvalwe ilihlo elilodwa elinye likhangele. Manje khonokuyana sekubuya manje sekuchaya manje kuyachaya sibili kakhulu. Yikho-ke abantu abaningi bagula lapho ngoba ne-wave yokuqala njengami angizange ngizwe abantu abagulayo engibaziyo abaningi njengalesi sikhathi sale i-wave yesibili. I-wave yesibili ngilabangane isihlobo eziseduze zibili ezezitshayiwe yolo mkhuhlane. Lami nje mphongukuhlala nje siphongwesithuka khonapha lo nkosikazi. Yikho-ke mbona ngathi kuphezulu sibili kakhulu, kuzamela-ke sihlolwe nje sibone ukuthi sinjani lathi.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ese-Texas.
Working hard day and night, money, money, and I need your Bible. Giving his tips of man. One hand on my heart, one hand on the Bible. Giving his tips of man.
Mrs. K. ZP inkomo zamalobolo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Sokusesatshelwa ukuthi ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulakho kulumatha ezikolo kulandela ukubanjwa leli gciwane okwenziwe abantwana bezikolo ezintathu. Umeya wedolobho leHarare olilunga leMDC Alliance umnumzana Jacob Mafume ubotshiwe izolo esetheswa icala lokusebenzisa usikhundla ukwenza inkohlakalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.